sesileminyaka emithathu sisebenza phezukokwalo lolu esibona ngani kuqhakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zegooground lezi zibe documented ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala zibe kwazi ukuthi kanti igooground leyi kwakuyini kwakutheni kwenzakalani libhuku engathi li-edithwe ngu-Dr. Mandla Nkosi Mpofu lo Percy Makombe thina besayithi yethu kade sisebenza besiqoqa abantu labo esibuye lombono ukuthi kungabhalwa ibhuku leli lasesayithi ke yiyo i-publisher sisebenzelana le Weaver Press. So ibhuku leli lama-chapters ayi-8 okutshengisa ukuthi kulabantu ababhali abatshiyeneyo ababhale ama-chapters atshiyeneyo kulabo uMandla Nkosi Mpofu lo Percy Makombe ababhale nge-criminalizing ababhale nge-Googround Reconciliation and Transitional Justice in Zimbabwe kuzothi uCynthia Chingwemnya yena ubhale Band Wagoning or Intended Action Examining Zimbabwe's Legal Framework on Peace Building. Kwase kubuya ke uPetisai Ruhanya lobekezela kumbo babhala i-chapter ethi Googround Transitional Justice Deadlock in Zimbabwe. Usibonga Inkosi Moyo Mpofu yena ukubhale i-chapter ekhangelana le-sexual violence ethi sexual violence Googround is public interest kulo uProfessor Dion Nkomo umbuso ofuzwayo losamukele Hadebe ababhale ichapter dismembering memory of genocide contestations over Palakwe mass graves memorial site ubusani uDr. Busani Maseko loProfessor Dion Nkomo njalo bale chapter ethi linguistics dimensions of Googround in Zimbabwe kule chapter lapha nebhalwe nguDr. Bheki Nkosi Jayincube ekhangela ngokuthi kathi bona abe intatheli izindaba zazisenzani zazisithini ngesikhathi seGooground. So ichapter yakhe ithi public media and genocide the role of the chronicle during Googround genocide in Zimbabwe bese sicina ke ngechapter ka Jameson Moyo abaningi abamazi ngokuthi nguJJ obhale ke ekhangelana le personal experience yakhe singathi survivor story ethiwa khona the unforgettable memories.
Luyatsho yini lolugwalo Ndebele ukuthi udaba lweGooground kumele luphathwe njani ngoba sibona abanye bathi kabavumelani lendlela uhulumende aluphatha ngayo.
Bakhona ke abanye ama engathi ngama authors lapha abakhangela ngokuthi mhlawumbe kungalungiswa lokhu lalokhu kodwa ke njoba njilo lapha ama chapters abhaliweyo bayabe be analyze isimo into ezenzakala ngayo ama legal framework indlela imedia esebenza ngayo is not a prescriptive model manje ibhuku aliko prescriptive ukuthi hayi njoba sekwenzakala lokhu sekumele kwenzakala lokhu lalokhu ngoba sisipili ukuthi izakhamizi kumbe labo abaffected ama victims yiwo amele ebuye lencazelo kumbe la balokho abafuna kwenziwe ukuthi kulungiswe indaba ze transitional justice ziyahlupa ngenxa yokuthi vele akula okuthiwa yi one size fits all njalo isikhathi esiningi abantu abasoze bevumelane ukuthi hayi thina sibona lokhu ku right ngalokhu lokhu sibona ku right kuzathona kusiba la contestations even emazweni afana labo South Africa o Gambia o Rwanda lapho kube la transitional justice mechanisms khona banenge abantu ngathabanga ngempumelo ezaba khona ngoba babefisa ukuthi kubanjwe ngezinye indlela ubese kuhamba ngenye indlela engasiyo abayikhangelele.